sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-5 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi umnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubothwa kukamnumzana Job Sikhala.
iZANU-PF ubaba upresident uthi yena iZANU-PF ivulele wonke umnyango ukuthi babuye bazokhuluma labantu beZimbabwe.
Ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa kuncintisa kwamalunga alo aqotshwa edale lephalamende ele-senate lakumakhansili.
Udaba lokuthi la abes-25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele-constitution labo bele-interest kulolu daba.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe okuthiwa i-child trafficking ngesilungu.
Amajournalisti ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi maye udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu. I-social media lapha ku-Twitter lapha awu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi umnumzana Sengezo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubothwa kukamnumzana Job Sikhala. Uchabangu uke wathi uzakhulumisana lebandla leZANU-PF ukuthi kukhululwe uSikhala oselomnyaka lengxenye evalelwe estokisini engaphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Sixoxelo nobhala webandla leZANU-PF umnumzana Obethe Mpofu uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hathi angaboni lami ngakuzwa kona kodwa sasike emukeli ekunguswa ukuthi sikhulume ngakho lokho sakuzwa lathi kuzwe emaphepheni kuphela.
Kodwa nxa kuyikuthi uzabuya kini lizakhulumisana la yini ngodaba lolo?
iZANU-PF ubaba upresident uthi yena iZANU-PF ivule iminyango ivulele wonke iminyango yokuthi babuye bazokhuluma labantu beZimbabwe. Yikho kwaba le nto okuthiwa yipolat eyokuthi khona wonke umuntu olombono yakhe etshenele yethu ulelungelo ukuthi asangane lathi asikhulume lathi sikhulume ngembono yethu ibone ukuthi oyiwumbono enxeyo ngasinceda yiwuphi. Akunamuntu owalela ukuthi akhulume lomZimbabwe lomuntu wakibo weZimbabwe. So sesadlula sesikhathini sesamachiwa kupolitiki sesibadala kupolitiki futhi asingabiloko sikhuluma ngezinto zamandlwazi ezakudala khathesi hhayi ma befisa ukuthi sihlanganeni sizakhuluma nokufisa kwabo ukuthi sibone le njongo yakhona ukuthi yiphi sitsho ukuthi ye injongo le i-right kumbe kayi-rightana labo batsho ukuthi bakwenza ngakuphi.
Ye manje nxa sikhangele kodwa lona udaba lolu libona ungani ludaba olukhulumekayo yini ukuthi lihlale phansi likhulume ngokuthi asuswe ejele umnumzana Sikhala?
Angikwazi ukuthi i-agenda yabeyabilani phakathi kwabo iyafuna kukhulunywe nani kodwa ma lokho abazakuletha thina asoze sibalisho ukuthi bengakulethi bebalethi lokho sizakuzwa ngabo ukuthi bafuna kukhulunywe ngani. Nxa sibona into kuyakhulumeka sizakhuluma ngakho, nxa sibona into kuyakhulume sizakhulumisana sithi nje hayi lokhu akusemandleni yethu asikhulumeni ngalokho okusemandleni ethu kodwa umuntu kasimvaleli ukuthi akhulume lathi lathi kanlabo angithembe ukuthi bangasalisho ukuthi sikhulume labo nxa kukhona okumele sikhulume ngakho.
Yena-ke umnumzana Jamisa, kukhona yini okuke kwenzakala kumbelikela kuzo ukuthi ufuna ukuthi likhulumisane laye?
sihlala sesizwe into eziningi-ningi but into zamafungafunga asijahanga ukuthi sizilandele kangako. Na yena ele ulumo ofuna ukuba layo lathi uzakwenza uyilokuzela indlela yakhona eqondileyo okuthi ama-procedures ukuthi sikhulumisane bakhulume nalowo ofuna ukukhuluma layo ngokuthi iZimbabwe yena salisimumi seZimbabwe ukuthi akhulume ngodaba ofisa ukuthi abantu beZimbabwe bakhulume nabo.
Hello ke ngumnumzana Obedi Mpofu unobhala webandla lezano PF ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla lesisi selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo awaqotshwa edalele eParliamente leSenate lakumakhansili. Leli bandla licele ukwengezelelwa kwamagama abalisa lele bandla lesisi izolo emthethwandaba. Sixoxe lesikhulumeli sikaMnumzana Chabangu uMnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Itinje nguchazele engutshelwe engabameli bakaNobhala Jikelelo Sabambilo kwesikhatshana. Ngolwesihlanu lololudlulile ebathe mini yantambama nje bathola amaphepha esuke enkantweni enkulu eHarare aphuthumayo ukuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi labo balujoyine lolu daba. Waye ngithi abanye abantu ngoba ngesikhathi uNobhala efaka lawa maphepha wawafaka wathi CCC applicant number 1 and then uNobhala Sabambile applicant number 2 and then wasefaka ke laba abarikholwayo cabanga bangu-20 wafaka lama-councillors. Wase so laba basebebuya ke ukuthi balabafuna ukuba ama-respondent number 25 under CCC na. So over the weekend abameli bathi basebefaka amaphepha ama-opposing papers. So bathe sebefaka amaphepha lana ama-opposing papers. Udaba lolu wase lufakwa ukuthi luzoziwa ngo-10 ngoMvulo ekuseni. Udaba lokuthi la abes-25 bangangena na. So ijaji lasenkantolo enkulu ephakeme eHarare laselithi hayi bangangena njengoba labo bele constitution labo bele interest kulolu daba. So sebengenile ke sebengu-25 ke manje ama-respondent. In other words kule CCC applicant kube lo Nobhala Jikelelo Sabambilo applicant number 2 bese kusiba nama members of parliament nama councillors angu-24 bese kusiba lo CCC engu-number 25 respondent. So lolu daba ke soluzolalelwa ke inkantolo ngolwesithathu.
Manje ngasikhangele okwenzakeleyo kuyakhomba yini ukuthi udaba lolu luzahamba njani?
Ngiyabonga umbuzo wakho Msakazi. Into zenkantolo ngeke uzazi. Anto yazi ukuthi inkantolo ine 50% chance, 50-50 into yenkantolo. Bese ngeke ngatsho phambili ukuthi inkantolo yethu ngendlela emiswe ngakhona kahle kahle ayidingi iqiniso yona. Ngendlela emiswe ngakho kuthiwa adversarial. So umuntu ophumelela umuntu obeke udaba lwakhe kahle babelieve ngeke nje umuntu ozofaka istory sakhe sibelieve. So okuchaza ukuthi olomeli oqinileyo on the day nguye ogcina ewin. Mina ngangithe abakhulumisana bangithethisa ke laba ba support olunye uhlangothi ngathethiswa ngazo zonke lezi mhlambo ngazicabanga. Ngangithe abakhulumisana ngangisazi waye ngithi abantu abakhulumisana ngathi le sinto sithi okumoshe ngomlomo kulungiswa ngawo umlomo ngoba lokho enkantolo akho umuntu oyowina bazokhathala bangabi lemali iqembu nje liphele kungasali kusale kungela lutho. Kodwa bengizwile amahengihenge ethi bayakhulumisana thinkilike la kubona last week ezindabeni ethi bayakhulumisana kodwa nangu bento emasa bayakhulumisana kodwa basaxwebhana futhi ngaphe ezinkantolo. So ukuthi kuyawina bani sokutheni angazi kodwa engikwaziyo ukuthi uma usuyikhangela ekugcineni akula muntu ozowina. Ehe ikuhlephuna nje kuhlephuna kusalizibucu nje sezilaphana. Ayikho into edlule ukuhlala phansi abantu bakhulumisana bazama uku-accommodatana because uzokhumbula ukuthi indaba le iqale ngani. Indaba le iqale kuthina abanye bafike ukuthi sokulabanye abafevwayo kulabo ezigabeni zakubo yikho lapho eqale khona. Manje indaba zombangazwe phela ziya ngoku-accommodatana ama-interest ngoba abantu banama-interest. Manje wena ungayenza ukuthi wena ngoba usuwinile suvalela abanye phandle sugijimisa ama-interest akho bazothola indlela zokunjani zokukulwisa. So abahlale phansi bakhulumisane ba-accommodatana.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Singizo Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende wele South Africa ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi abathunjiweyo okuthiwa i-child trafficking ngesilungu. Iningi labantwana laba ngabasuka eZimbabwe besiyabona abazali lezihlobo kwele South Africa. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Ibala elithi human trafficking lona lisinda kakhulu nxa sekuqathaniswa lalolu daba ngoba ngokunanzelela kwethu la uzwa information efika kithi yona khathi abantwana laba ngabantwana abasuke beliphathiswe emabhasini nakubo malayitsha beze ebazalini babo so human trafficking ulihaba kakhulu kulolu daba
khona kahle kahle okwenzakalayo ikakhulu ngesikhathi sika December lapha liqiniso yini ukuthi vele baningi abantwana abathunyezwa eSouth Africa bengela umuntu omdala?
Hayi, khona kuliqiniso iningi lezisebenzi eSouth Africa uyathola ukuthi nama holiday lawa aziwatholanga aziwaphiwanga ngakho ke uyakufica ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka mpela ukuthi umuntu aprefer ukuza ukuthi kuze abantu bakhe ngapha kwele South Africa uze nabo naye abe achithe nabo isikhathi sisimus akukho kuyo
manje ngokubona kwakho okungakwenzakala lapha ikuthi iziphathamandla zakwele South Africa azikwazi sisi yini ukwenzakalayo.
Ye khona ke kuya nakhona bengabe bekunanzelela obekubona futhi ukuthi kuyikuvakatsha uhlupho luba sekutheni nxa into yenziwe ngendlela engasiyo umthetho iyahlupha futhi ngeke sibachothoze kakhulu sibasole ngalesi senzo sokuthi sokuthi umthetho awulandelwe ngoba ikhona imigomo ukuthi ma ingane ilale standard 9 kumele kube lencwadi kumele kube le destination address kumele kusayinwe ama affidavit kwenzelwe ukugwema ihuman traffic so yebo phela kuconvenient kithi ukuthi simthumele umntwana kungazange kulandelwe kahle imigomo yonke ezenza ukuthi mayedluliswa laphana kungabe ikwethuka kwama officers ukuthi kanti sekwenze njani bangabuza imibuzo umuntu nomuntu usomela landele imigomo yokuthumela ingane iyathunyelwa vele ingane umthetho uyavuma ukuthi ingane ingathunyelwa yodwa ngoba iyabe ingekho yodwa phela ngoba umtshayeli uthola ukuthi umuntu othembakeleyo esimaziyo kodwa uma izochapha umngcele sekumele iveze ukuthi izincwadi ezizonezo ezifunekayo zikhona ukwenzela lalaba abasebenzisa ithuba lonelo ukuthi izikhathi zika December besenza ihuman trafficking bavimbeke so umphakathi kaungakusoli lokho ukuthi kuvinjwa abantu ngenxa ukuthi ufuna iconvenience kwesinye isikhathi iconvenience leyo izoba iinconvenience ngelinilanga komunye esecatshelwe ngumntwana sike sa attenda udaba lomunye ubaba lapha owase Hillbrow oluyamadodakazi akhe amabili ayecatshile lapha senyamalele ihuman trafficking into ekhona ephilayo bayaharvest ama body parts bahambisa abantu sexual slavery iyenzeka ihuman trafficking ngakho ke ma abomthetho befica umuntu incwadi zakhe zingaqondanga ngemfanelo kumele sikwamukele futhi ukuthi hayi bazoyivimba leyo nto bathi into le osuyenza ngokomthetho siyibiza human trafficking nakhona nje kungabe sekungathi lihaba ama journalist ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi maye udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakho nalibalikhulu imbi social media lapha Twitter lapha awu sithola nje hayi sekuthuka abantu beZimbabwe bekhulunywa kabi kakhulu yebo phela khona mase singalandela imigomo yokurana ama border officials abe correct kodwa ke akulanto isimanga kakhulu yenza.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa. Abazali lezakhamizi zePlumtree zicela uncedo lokwelaphisa umntwana oleminyaka yokuzalwa eyisitshiya ngalombili uFuture Chuma ohlatshwe isigodo ilihlo lakhe lawonakala. UFuture kwamanje usesibhedlela eHarare. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele isihlobo sikaFuture unkosazana Maina Nyathi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Igama lami nguMaina Nyathi engiyokhulumayo kwamanje. Ngisendaweni yaseplumtree empandeni esilima kuyithi esiyehlelwe yingozi yokulimala komntwana ilihlo kwakungolwesine mhlaka 30. Siphuma esikolweni igraduation singabahambi ibanga elide bezibuyela emakhaya abantwana nje babehamba bedlala. Kwavela ingozi naleyo umntwana ngihamba begidimisana wasekhubeka esiwa kwatholakala-ke ingozi naleyo godo ukuthi lingele elihlweni. Kwaba yisiphenduka kwethu sibuyela futhi emuva esikolweni sesibatshela ukuthi umntwana selimele. Yasiza imoto elapho esikolweni sathe sagidimela esibhedlela saseplumtree. Safika eplumtree sathola usizo ukuthi sidlulele e-UBH. Sadlulela khonalapho e-UBH ngokuphangisa. Umntwana wafika wathola njalo usizo. Kwavuka kuthiwa e-Richard Morris kwaba ngokufanayo futhi. Basebesithi ukuthi hhayi sekufunakala udokotela ongasiza owengqondo wathi akadlulele empilo. Kunge-Friday wafika empilo kungabo-1. Wafika wangena simbi bathatha amaphepha akhe kwaba yindaba eyisheshayo. Sithi kumbe uzathola usizo ngokuphangisa. Hhayi wayeshula. Wabuyela njalo ngomgqibelo umntwana lokhu elapha esibhedlela. Ilokhu sixhumana nabanye abasegoli labakhona lapha ekhaya. Kwaze kwaya kwasiza ukuthi umntwana uza-operatha ngesunday. Wayehlula njalo kwaze kwafika ibanga lomntwana ukuthi aze efikelela eHarare.
Isimo sakhe khona-ke kathesi eHarare sinjani?
Kathesi yikuthi lapho okhona manje eHarare ulobhuti uThulani Ndlovu enciphisana lekariti Chuma inyakalani. Kodwa abantu besi-updatha nje ukuthi ilokhu enjalo nje uyakhuluma mpitshana. Kodwa ayingazi kwamanje ukuthi ingabe sekuthi isini.
Manje akufunakali imali kolapho ukuthi akhangele lelihlo leli.
Imali iyadingakala ukuthi umntwana ancedise ngoba umntwana usezandleni kagogo lekhulu. So kudingakala usizo olukhulu phezu komntwana.
Kufunakala imali enganani?
Hayi, imali iyadingakala sibili ukuthi umntwana ancedise. Ngingakwazi okwakathethi njengoba ngisemthinini kwaba kubodokotela ukuthi ngabe kudingakala imali. Kodwa imali iyadingakala.
Singathi kumele kuthintwe bani nxa kuthi kulomuntu ofisa ukuthi afake akufaka khonapho?
Oh, kwamanje umuntu ongabe sekhaya kumbe engaphandle kwelizwe.
Ye, ingcenje.
Ongabe esincedisa kakhulu umama uCharity Mrs. Chuma oyemangabe. Niyo ongabe sincedisa kakhulu impela ukuze kutholakale isizo. Niyo umuntu ongaxhumana naye.
Ye, akusinika inombolo yakhe nxa uyazi ngekhanda.
Ezami inombolo ngu-0773093836.
Lo ke ngunkosazana Maina Nyathi obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esePlumtree esabelweni seMatopeleland South. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezaqala ukubhadalisa umthelo abaphila ngokuzisebenza labathengisa inkukhu lamaqanda ezindlini zabo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli weleMozambique umnumzana Philippe Nyusi useZimbabwe. Izolo uNyusi uvakatshele usowabo umongameli Emmerson Mnangagwa esigodlweni seState House. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjani. Bengicela ukufaka umbono kusizwe sikamzilikazi njengoba libona iparty ebusayo isehluleka. Lekashamisa kuyaliwa. Republic Party wadabukana phakathi okungcono sifake inkosi eseqinisweni kungabi lepolitiki phakathi sizimele soda singamandebele. Yiyo engehlukanisa lula ilizwe ngoba ilamandla kulo president uMnangagwa engeke wamisana lenkosi kuyabe kungamanga okwenza baphume kuzabu babengafuni ukubuswa lindebele lathi asiphumeni kibo sizimele sodwa umuntu ubuswa ngowakibo sebehlulekile
uhlumisakaluseni umuhle linjani kuzindana zonke lapha lingabe likhona langa bantu benkosi bakithi lapha kulesimanga lesimanga abantu bezanu bakhala sebekhalela amadoni bakhalela amadoni ukuthi alo bayabanceda balibala ukuthi upresident wabo lo Mnangagwa abamvotelayo nguye owathi amadoni akafuni namhlanje sebekhala bazaphaphama ngoba uyabafundisa kubana yena kalalutho indaba bengavotelanga enye iparty kathi sebekhala bathi bafuna amadona indlala ibhahile inkomo ziyafa sebekhala ngokuthi bafuna amadona abanike istock feed amadona azabanika istock feed njani wathi president wabebanike sebekhala kathesi asazi ukuthi babemvotelelani Mnangagwa ekhesi indlala ibhahile akusela kudla izifuyo ziyafa akusela manzi sebekhala kodwa nxa kufika isikhathi samavoti babhizi baqina ngezami abantu bekhezi bakithi yeyangisa khangelanini khathi esindlala ephandle lapho uthi njani usizi lolo bakwethu ukhuluma lapha sekhezi lapha sekhezi lapha
mathititha lo khuluma sizotshela ukuthi ilizwe leli basisa lilwela salilelwa salilelwa akekho umuntu owalilelwanga leli lizwe namhlanje ubaba wami wala walilela leli lizwe nomkhulu wami walilela leli lizwe kodwa namhlanje mina ngidle dustbin naye ubaba wami udle dustbin kodwa akasebenzi akanakho bathi imali yona ayithola ngabanjani le yama-overtarian ubaba wami ngaze ngayithola namhlanje uchuma lo gawu lwavuka bethi ilizwe leli lizwe lilwela salilelwa babebodwa bona belelwe leli lizwe akekho umuntu owalilelanga singizalwa nje ubaba wami walilela ulamanxeba nje akakhoni lokwenzayo nxa kuthiwa lilelwa leli lizwe kodwa ngatholanga lutho udle dustbin mathintitha lo khuluma
Studio 7 Studio 7 njani Mthembu okhulumayo heyi unokhuluma ngebhajet le abakuncobele heyi hayi inzima kakhulu ipasipoti sithi 4000 hayi kunzima sinizilaba abantu abalandanga phela uzokhuphula thina abantu balanda uzosibulala ukuzositshonisa wesi kuchithi abajabulisa le nto yokuthi abantu bezibhaba babedliwa zingwenya balanda ukuzosebenza kithi abalandanga ukuzothuthukisa ilizwe abalandanga ukuzophakamisa impilo zabantu balanda ukuzosebenza ebantwini hayi kunzima izanu madoda hayi kunzima nomuntu oyivotelayo ukuthi ucabangani hayi ndinganyaswela abantu behluphe kangaka elizweni
salubonani Studio 7 ikhuluma lo Maluso bakithi hayi bakithi eZimbabwe sokubuhlungu kambe nxakethwa khona izindlu somele zibe lama-taxi intengo yezindlu ibe ikhwele ama-tollgate akhwele kambe siyaphila kanjani pho eZimbabwe hayi sihlobo zami kubuhlungu ukuphila sikuphila sokubuhlungu abantu siyadubeka kula mali akula nto abayenzileyo ngoba eZimbabwe abantu bayasafa we are suffering eZimbabwe sisafa kakhulu kodwa bona benzise ibhajethi engancedi engasoze yaqhubekela isilizwe lisiyaphambili iZimbabwe ifile kambe kuyoba nini sidubeka siyaphuma nini eGibhithe bantu hawu bakithi isihlobo zami bahawule eZimbabwe shame ngiyabonga bakithi
yazi okunye abantu bengasola izulu kuthiwa izulu kalinethi elizweni lakithi okunye uMnangagwa ubulala abantu ngesihluku kakhulu hawu uMnangagwa ubulala abantu ngesihluku cabanga abantu laba abahlala bethunjiwe isuku zonke betholakala befile betholakala benqunyiwe suku zonke akaze liphumilanga kungathunjwa ngumuntu lapha akaze liphumilanga kungabulawa ngamuntu akaze kuphumilanga umuntu engajizelwa ngendlu okunye uMnangagwa nguye okukhonza ukuthi izulu linganethi endaweni yakithi ubulala abantu ngesihluku lo muntu lo kambe abantu abatholakala bekhathiwe bengama-piece pieces beza ngumnangagwa lo ayi lo muntu lowu no man and lo nkulunkulu la ubhekile vele ukuthi lo muntu bheka nje ifisi yakhe iface kuphela akumfiti ukuba ngupresidenti lo muntu lo ifesi yakhe ayimvumeli ukuthi ebe ngupresidenti iface kuphela Mnangagwa kati face yake kwa inga chinji kitali fana lo nwabu chosi face ya kona
sanibonani sanibonani wafoli suno nge nje sanibulis nami ngisi mtla umpe makwenzeke nami ngadlalwa ngoba vele ayi china abanye sidlalwa asazi ukuthi inkinga isuke ibe yini ngoba sesinacishe mina sengizokuzokwaphela unyaka ndoke ngifaka ama record kodwa ingawezwa lemsakazweni ngoba singazi ukuthi udlalwa kanjani okay indaba ilana mina ngithi mina cela ukuthi abazali bethu bakithi besicabangile ngoba ekugcineni babasibulalisayo abazali laba beloko bethi bona iZANU-PF iZANU-PF manje bukani manje abantwana bayabulawa bashiswa kabuhlungu ngesihluku esibuhlungu kakhulu ngaphandle kwelizwe bebulawela nje kuphela bama foreign kodwa lina bazali nalezi nduna lezi nabo sebhuku bafika bebhizi behlukumeza abantu bethi iZANU-PF isiza ngani iZANU-PF abantwana kuhle nama abantwana befa kanje liyajabula lina ngabomnanga kwabenu ma abantwana befa kanje manje i-drought inkomo ziyafa kwehluleka nje ukuthi umuntu eyakha amadamu ukuthi at least ezame ukuprotect abantu yini alinikazo manje liyalamba yibona abantwana kufanele belizamile futhi ababulawayo kodwa libhizi ngeZANU-PF lichazwa ukuthi abantwana bebephila kuhlungu kangaka na ngayo iZANU-PF yena bazali bethu sicela lisicabangele ngeminye la ngiyabonga ngiyabonga
isithu seveni ivuka nje abalaleli sithanda ukubonga kakhulu abantu bakithi ukusheshsha liphone liphakamisa amehlo abaningi abalengqondo sesibonile ukuthi uShabangu wenzani futhi nje sinyanyisa indaba yokuthi hlezi sikhuluma ngayo sasikhuluma ngayo uShabangu sithi uShabangu wenze sona so isidini isidina ngoba ayilayo production mina engakusho nje ukuthi kulobaba futhi omunye la okhulumayo kusithu seveni la ubesithi uShabangu wahlephuna imbuzo wasephuna imbuza waseyazisa abantu ukuthi le imbuza sisebenza layo uShabangu manje vele ubaba lo ngezana cela sizihloniphe yini lisiphathe kahle impela ukungahloniphi konoko singabantwana waseZimbabwe ukuthi mina lithi yobani bani bepheka imbuza uShabangu wafaka umuno ubu umuno ofaka uShabangu umbuza uShabangu uyamosha nje labo phukeni uyamosha linabadala lini igazi labantu lizondenzeni futhi alihloniphi alisihloniphi lisiphathe kahle impela
iyangibingelele kusitudio 7 sabonana sabonana bengicela ngidlulisele lami umbiko wokuqala abantu bakithi benanzelela ukuthi siyadelelwa kakhulu ngochiwenga abakwanisa ukusivulala amathibeleni bephelapha ebuyena kule nhloni zokuzokhuluma isishona ebe ngumuntu ozenza yena ungumkhwenyana emathibeleni bephinde ebe ngumuntu ozenza yena olobuhlobo emathibeleni kathi izihlobo zakhe zanye zikumfazi wakukhuluma la njani manje sehluleka into ekhuluma igama eliwani lesindebele elibonisa ukuthi uyakwazi ukuthi uhloniphe indawo yelabantu okwesibili ibe sengicela kustudio 70 senzeka sicela sicelele amazweni amphandle ebe lohlele emayisikona sihluphekile kodwa amapasipoti angeke sakwanisa ngoba edura kangaka amapasipoti ngeke sakwanisa ukuthi siwathathe sesicela ukuthi ngamazwe angaphandle azizwela zizigabe ezinjalo salawo imali yakhona zilayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza sise Washington DC
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF lithi umnumzana Sengizo Chabangu ulelungelo lokukhuluma lalo ngodaba lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala.
Ibandla le-CCC selengeze amagama abantu abaphikisa ukungavunyelwa ukuncintisa kwamalunga alo aqotshwa edalela ePhalamende eleSenate lakumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabangu. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezisole imbiko kahulumende walelo lizwe ukuthi kulabantwana abangamakhulu amane 443 abaphansi kweminyaka elithumi ababethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande.